Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mtswala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi somfuqazi wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for Utah passport in Nangi Gakut. I'm a business that is very a profit in Nangi. I'm a Liakona, I fly or I want.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama-passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Ingcweti kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO LA50 Brigade hosiphepha kugwayi level 9 abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uthuma owayesebenza kunkampani eNational Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uThuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lo mbono ohlelo lolu luyangithabisa luyangithokozisa ukubona namhlanje izihlobo zethu ezidlela egangeni bazibuyele emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izihlobo zabantu phansi kulo isihlobo lesifikezile egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yonale iphumelele ngale ndlela kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa ohlelo hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizahlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Ngaba bazongcwatshakalime lo Eric Ndebele lo mntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayizakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwe ngenqamo la umphimbo lo omunye kwakujayanisa ngokuphika. Ngoyindoda bewakhunywa umphimbo yethu kubaphakamisa ke sisiyafaka egodini amapholisa besimelele besitwana ezani masinya bengaphenduka ngani bayafika belifuna saheza masinya sakawula la sasishibafika ebele radio ngithi uyabona uma kungavolisi pakathi kona pa
umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja umni wabo kaMangwenya uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udade wabo wabulawa ezithwele
wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umuntu okuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe ngomngakhe wakhalisise kakhulu ngasihambulana nemanifesto yesitendi asebeyamdula ke naye ngoba ikufa.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba uthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona bona labo abenzi ububi kathi why bengavezwa egcekeni. Lami ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akuphathanga lutho, indoda yakhe wayicelela emsebenzini, wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokho, babathatha umbhobho nje bha. Wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakwaChuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu amapassports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abanengi ababhalisayo bedinga amapassports nyakenye balokhu bengakwatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yamapassports isikhwelile. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu amapassport ngeviki ephelileyo, okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezincwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuzwa ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa, uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi, nasengikhathele mina, ngiyathengisa into zami ngizithathe eSouth Africa, kathesi passport expires nje teyinyakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sayistrandeza ngwazi isikolo ziyavulwa khathesa ngkosuku kona ngiyakuhambisa njani ibusiness elivele sengkathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube, yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola 253 yokuba athathe ipassport yeviki, esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakenye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha ipassport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ahala profit eningi, imali yakhona vele asilayo, ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo ekaregistrar general umnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yamapassport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
It was restored on Friday, which was resolved on Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu, kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla, ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoze akhweze indleko yokuthola ipassport, njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. Ipassport yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53, ukuthi le etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamachuma amabili lantathu $253 ukuthi ephuma nangalinye ibiza amakhulu amathathu lasiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele 27 seHarare ngingu Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhalajikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla organizing secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe ngutando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
iZanu-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesini ukuthi basetshenzele yiyo iZanu-PF. Umkabe wahlala esihlalweni wapraktisa lokhu abakubiza nesingu bethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanikele izinto. MDC kancane kancane ilokhu ishiya khonapho. Ngakunika i-example mhlawumbe singabe singayinanzeleli sokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela i-history yikho kwenza umdala ukutekele exactly ma umgabekhanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgaba wangenaya le i-politics. So i-politics ezanu yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu bezanu not yesizwe sezimbabwe. If i-MDC nayo isishiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababelekhaya. But if leyo party okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa ezimbabwe ayisho ukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ama ukhetho lweZimbabwe angithi yibi example ye democracy. So makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally. What more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe yibabazikhethelayo izinto abazifunayo. O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that vele bayenza bebulala bagcina bebulele khonoko ngoba nabo abantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla kona kuvayeleli bani aziphumela lwa ngesindebele le-separation of power akusabi khona ngoba lwa umuntu usesenza efuna ukubonga umsebenzi awuphiwe ngu-president.
UMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekukurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abaningi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe, abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu, ezabesifazane kanye lezeziphepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi ngeyokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngisho ngoba ijwabu lethu linemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabini lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe yi-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Juma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu. Ziyafa lezi ezinwele kube lula ukuthi sibanjwe umqando. Sicine sesingena imikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach. Anjengabo Betasol, anjengabo Calamine Lotion. Alungile, nxa kuyukuthi a-prescribe-elwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa, nxa singawagcoba okwedlulisekileyo, yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo, ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu, uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama-black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama-black spots lawa nayaphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngiyigcoba ngase ngicabanga ngathi sengibomvu ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngiyigcobe umzimba wonke ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muthi kwasekusekuyalo ukuthi ngiyeke lokuyigcoba akho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Svanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebe bomu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethelayo inkalakada zezimali njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuzaphinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Inkosikazi Silibaziso Moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle ngangiwagcoba umzimba wonke. Kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare lapho kobulawayo akula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga. Kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayeke lamafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngomqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu lawo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina ne victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo teen brother wami. So ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra cadres babulawa lo umalume. Konokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thina ukuthi ukuhamba njani besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothwa khona sokugejwa ngali sokugejwa abantu sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyikazwana lezo induna usabhuku nezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama reporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso nale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuyo kwezinye indawo lazo ezithiyene. Hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthiwa khona lwana i-victim liyana ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenziwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi siyaphila. Uyizwile indaba sungenile kuhlelo?
Yazi ukuthi into eyenzayo laba bantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelani ungaphongi uqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuna amadala izisizwe zabantu zingakaxoli, fanele ukuthi bahlale phansi labantu babuye baxolise bathi ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into esifuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke, labo bantu bafanele batholisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona, okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi. Lokuyana yikuzwisa abantu buhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo. Esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu baxolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhinzi ezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli, uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo wegugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu, ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele ibhanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo bakanjani, ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benetley AK kuthe uzithwele umntwana e-Disneyland, kubulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Disneyland, nabantwana abancane ababe-reja amantombazane aye labo-10-15 years kwakungama-Disneyland yini.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami, ngibane ngikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay, siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Hayi, isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Sejohnsville lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Eyi, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, izela kufana nawo kube njalo. Yena lo nguye wenza njalo, nguye lo manje ngu-president. Manje uthumela leyo commission eyiye egebha amathambo uzoqedani? Kusho ukuthi kunabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yenzisa kuphela yengoma ke leyo, ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.